Siyabonga imhlangano lo kwakusiyakhulunyiswana ngehlupheko esihlangana lazo njengabantu bemathebelelendi kakhulu sikhangelane lodaba lololu olukhulunywa ngalo kulezi nsuku lwe-reconciliation lapho amalunga ethu ahamba khona ebambene lenhlanganiso ezinjengabobhethu lemzulu besiyatshela abantu be-NPRC ukuthi bafisa ukuthi kusetshenzwe njani. Enye indaba emqoka esayethulayo kwabe-NPRC simelwe ngababesimele yikuthi sifisa ukuthi udaba lwe-Guguraundi lufakwe lube lodwa lungahlanganiswa lendaba zonke ezilokwenza lokugoqelwa lokwenziwa yileyi commission. Sinanzelela ukuthi udaba lwe-Guguraundi luzimele lodwa njalo it's a sensitive issue okumele ukuthi lubanjwe ngendlela ehlukene lalezi zindaba. Kakhulu sinanzelela ukuthi okuningi okwenzakala eZimbabwe kwenzakale from 2000 kuya ngapha njalo futhi ama-disturbances angkhona ahlukene lento ye-genocide ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sifile ukuthi lolu daba alungeke lwabanjwa ngendlela efana nayo, kumele lubanjwe ngendlela ehlukene.
Ngokubona kwenu libona ungani nxa ingayenza imihlangano le ingaqala njalo lizangena emhlanganweni le kungela kuphazanyiswa?
Okumqoka abantu okumele babekwazi ukuthi vele sasingayiphazamisa kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebelelendi iyahlupha, indaba yeGuguraundi iyahlupha. Asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries of that time, abanye abayithi moment of madness, kodwa kudinga abantu abayindependent. Sakutho lokho ukuthi asilahlupho ingabanjwa ngabantu aba-non-partisan abagoqela abantu abanjengabo-CCJP nezinye inhlanganiso mhlawumbe ezingathathi hlangothi kwezombangazo, ngoba sinanzelele ukuthi laba abantu ababekhona bafakwe libandla engathi ngele ZANU-PF esicabanga ukuthi yibo mhlawumbe abaaba ngama-perpetrators of genocide emathebelendi. Esithi nxa siwukhangele thina sithi bangeke babulala abantu babuye futhi bafake abantu babo bese besithi yibo abazolungisa lolu daba. Sinanzelela ukuthi ngaleyo ndlela kuyabe kungalungiswa ngalutho. Kanti njalo okunye esithanda ukuthi babekwazi ukuthi i-genocide yona vele kayiphelanga, isaqhubekela phambili, ngoba lamanje sesibhekane lesikuthi thina yi-economic genocide whereby abantu bakithi bathathelwa amathuba emsebenzi nsuku zonke. Ungathola ukuthi indlela naleyo ukuthi abantu bakithi bengasaqhatshwa kwabangelwa kakhulu yi-Guguraundi ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sithi nxa ingabanjwanga ngendlela eqondileyo yokuthi nabanikazi bezinye inhlangano ezizimele zodwa siziphathele, kufana lokuthi indaba leyo yake ingalungiswa ngalutho, ngoba imathebelendi yonke le migensi ziphakathi kodubo lokuthathelwa imisebenzi ngabantu abavela kwezinye indawo ngenxa yokubhenefitha ngendaba yombhuqazo.